mgcele ungawufihli ukuthi mina ngivote ngivumelana le-constitution amendment number 2. Ukuvota kwami bekungelani lebandla lami ele-MDCT ngoba ungathanda ukwazi ukuthi akula caucus kumbi umhlangano esiwuhlalileyo njengenhlanganiso ukuthi lapho besitshela ukuthi khona siyevota njani. So omunye nomunye uvote ngenhliziyo yakhe. So mina isizathu sami okungenze ngavumelana le-constitutional amendment okwakuqala indaba ye-youth quota. I-youth quota ibiloku engaphumi ibe mgcele even emaphathini emabandleni ukuthi izabanjwa njani. But ku-constitutional amendment leyo kuphume kwaba mgcele ukuthi kuma-provinces wonke kuzaba nabantu abasha abawu-10 abazabuya ePhalamenti. So thina ku-committee stage sasesikudiscuss ukuthi thina ku-10 yena leyo ebuyayo ingabantu abasha sifuna abahlanu babe ngabangamantombazana abahlanu babe ngabafana. So yinto ebhasileyo and yimi se an achievement njengomuntu osuka ku-youth ukuthi ngiyakwazi ukuthi kunzima njani ukuthi abantu abasha bengene ku-politics. Enye into engenze ngavota indaba ye-women quota i-extension ye-proportional representation. Ayiyeye ngithi thandekile mina ngangena nge-proportional representation bese ngisiyakuma ngisithi kayivalwe ukwenza ukuthi ngivalele amathuba abanye abazabuya. Engiyivoteleyo futhi okwenze ngayivotela yindaba yama-provincial councils ayiwo ayenza ukuthi i-devolution ibuye ibambike njengalokhu silokhu siyikhalela. Yebo ayibuyi igcwele njengalokhu kade sikushisa. Mina thandekile ngomunye owakhethwayo ngo-2013 under i-provincial council and angizange ngikwanise ukuhlala, angizange ngikwanise ukwenza enye into. So nxa sewuphiwe ithuba lokuthi siyihlalele phansi sithi kayiqalise ukusebenza injalo ile zinto ezinikezi safuna ukulungiswa but ibe khona. Mina ngibona ngani uyangithabisa.
Abanye njalo bathi abangakuthandi ngomthetho lowo ludaba lomsekeli kamongameli lolwabahluli lona ubone luluncane yini luqathaniswa lalama manje sowaqambile.
Indaba yabalandeli bakapresident lesithi ngama-running mates ingeke ifolwe kithi namuhla thandekile. Okwayenza imiswe ibe ku-hold kuparlament ingangeni njengezinye izinto ku-constitution kungenxa yokuthi labo ababekhulumela linto kumbe labo ababexoxisana ngayo abazange bevumelane. Indaba esasesini athandekile asifuna ukuqambelana amanga yinto eshuphayo emapashini wonke. And okwayenza abantu bengavumelani ngesikhathi leso yikuthi abanye labanye babe ne-interest yabo ababengafuni iphumelele njengalokho esakubonayo kumama omakhulu. Hayi-ke amajajizi mina ngokwami angizange ngiyikhangele ngoba omunye nomunye le-field yakhe ithandekile. Mina njengomuntu i-field yami i-advocacy and ngiyokubona ukuthi abantu embamelayo engithi kababuye bazongena bayangena yini. Lokho okunye kungaze kubuye kuthina hhayi sokungokwabanye kungokwabalwayazi abakwaziyo ukuthi kuncindezela njani umajajizi nxa etheni lani lani. Mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele njalo lokho engavele ngasho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumela and ngifuna ukuthi kuphumelele.
Uthini ngalokhu esesikubona abantu be-city MDCT sisebenza lebandla le-ZANU-P F nanko phela isivume umthetholo ungathini kwabatsho njalo?
Athandekile kunengi okwenzakalayo. Bonabo abathi bona bavote bengale nxa ihanshati ingaphumi iphume lamabizo njengokade sivota phambi kwamabizo kungamangalisa. Ihafu yabantu ama-members of parliament e-MDCT awavotanga u-yes bavote uno ngoba labo ngendlela yabo kulolokhu kade bekukhulumile. Njalo ngiyabazi abasuka kwelinye ibandla leli eseliba ngumsindo abangafuna futhi labo ithumi abavote u-yes ngingazi kuba ebandleni elibusayo kodwa thina ngapha